phezulu enkosini kuhlala lesotsha ofuna ofuna ubuya khona makazithanda sinje phezulu uhlala lincele sotwa ofuna uya kutsha makazithanda sinje phezulu enkosini uhlala lincele sotwa ofuna uya khona makazithanda sinje phezulu enkosini uhlala lincele sotwa ofuna ukuya khona makazithanda sinje timomo 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 timomo.